umnotho welizwe uma ngobongobo, iningi labantu abalamsebenzi ongabapha imali ngesikhathi ukuthi abayitholayo kuba nzima ukuba bayithole emabhanga osekubangele ukudambisa amalungiselelo elanga le-Valentine's Day. Umnini wevinkili elithengisa imithi lokuchiyeneyo, unkosikazi Lorraine Hadebe, uthi waqala ukulungiselela lelilanga ngozibandlela, ethi abantu bayathenga kodwa akufanani leminyaka edluleyo ethi bakhangelele ukuba lebhizimusi.
Hayi, thina sesilungiselele sibili since from ekupheleni kwaJanuwari, sale safaka ama-display ethu, sase safaka ama-gift ethu eshopu konke kuredi. Abantu bayathenga kodwa akufanani ngeminyaka edlulileyo, kodwa hayi bayathenga sibili. Sikhangele ukuthi namhla sizaba busy kakhulu njengoba amalanga sesafika. Siyavuma konke, iko-cash, swipe, cash, any form of payment.
Evumelana lo Mahadebe, umnumzana Love Momoyo, othengisa amaluba, uthi ibhizimusi liphansi kakhulu njalo lonyaka kuzaba nzima ngoba ngalesi sikhathi eminyakeni edluleyo uyabe eselabathengi ababhukhise amaluba amakhulu.
Ibhizimisi yamaluba i-right yona, kodwa kwala zisuku angikwazi kumbe kungenxa yokuthi i-economy ehluphayo, abantu ukuthi abalazimali, imali zingatholakali emabhenki. So siyabe sikhangele ukuthi nge-Valentine lathi sithole ukuthi siphile, kodwa kwalonyaka kuyasimangalisa, kukhanya vele ama-customer kasiwabona, singazi mbe bazabuya nge-last minute, but kodwa ngakusathembisi ngoba eminyakeni kunje lami yabengikwathi nginxiseni lama-customer amabili amathathu asebuyile athi afuna uludo, kodwa kwalonyaka angingatholi ngitsholelwa yona eyodwa.
Umnumzana Thembani Maphosa uthi yena umuntu wakhe umthanda malanga wonke, kodwa kulabo abavame ukulithakazelela leli langa basenkingeni ngoba ilizwe alilamali, ngitsho lamabhanga awaphi muntu imali, ngakho imali yezipho ayikho lonyaka.
Hayi, mina ngikholelwa kikho, ngikholelwa ukuthini umuntu wakho mamthanda uzamthengisa nsuku zonke, kungamele ilanga elilodwa elibekela ngabanye abantu lapha. Hayi, kulaba abakholelwa kikho kuzaba-affecta ngoba imali ayikho emabhenki, sake sibabone bethengelana amaluva lani lani, abasoze bathola leyo mali ukuthi bayathengelana ngoba umkhonomi awusoze bavuma.
Unkosazana Lulu Brenda Harris uthi ilanga le-Valentine liqakathekile ngoba livuselela uthando, kodwa ukuma manzonzo kwezomnotho kuzaphazamisa abantu abaningi abavame ukulithakazelela leli langa.
Ilanga le-Valentine lihle sibili, nxa izinto zibambeka, imali ikhona emabhanga. Manje khathesi akunzima mzukulwane, angeke sikwanise sibili ukuthi sithandane sithenge amaluba kanti singela mali, siyadlala endlini sidla amaluba. Hayi, akwenzi sibili lokho.
Ilanga le-Valentine lithakazelelwa ngoNhlolanja ngelanga lesitshumilane, njalo laqala emazweni aphetsheya kolwandle osokungumkhuba osulandelwa ngamazwe amaningi. Wobulawayo amavinkili ambalwa lendawo zokudlela sezilungiselele lelilanga, ubonakala ngombala obomvu abathi kutshengisa uthando. Ngimene iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.